uZulu kunye labanye osomabhizimusi baqhubeka belokhu besala ukwamukela imali yohlobo lwama-bond note lanxa uhulumende esithi imali le imele iqhubeke ilokhu isebenza. Kubikwa sokubotshwe abantu abedlula amakhulu amabili abanye bajeziswa emthethwandaba ngokuhlawuliswa imali ephakathi kwamadola angamakhulu amabili lengamakhulu amahlanu. Imali elotshwe bond note eyisisindo samadola amabili lesisindo samadola amahlanu yiyo engamukelwa ngabaningi. Kulandela ukusungulwa kwemali yohlobo lweZimbabwe dollar kwaba lembiko enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet isithi ama-bond notes azamiswa ukusebenza. Kodwa uhulumende uyalandula limbiko isithi ngamanga ngoba ama-bond notes azasebenza kanye-kanye le-dollar leZimbabwe. Ingcweti kwezomnotho welizwe uMnumzana Masimba Kutshera uthi ukwala ukwamukela kwama-bond notes sokungezelele ubunzima obuvele bukhona ngokusilela kwemali.
Ukwaliwa kwama-bond notes angiboni kunceda muntu ngoba kuletha ubunzima obuthize ebantwini abayabe bengakwanisi ukuthi bazithengele singathi ngama-basics kumbe into abazifunayo. Ilizwe leli lilodubo olokuswelakala kwemali ingaba ngama-bond notes alapha eZimbabwe kumbe ama-US dollars. So ngibona njengani kufaka abantu ebunzimeni nxa kuyikuthi baliswa ukuthenga besebenzisa imali yalapha elizweni.
Lokhu kugcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni othi ilizwe vele selibuyele ekusetshenzisweni kwedola leMelika.
Eqinisweni kungakhandeka ukuthi abantu sebe-dollarize le-economy besengithi besebenzisa i-multi-currency again. Yikho sebesala le i-bond note nala ama-2 bond la. Khona kuba lobunzima ukuthi abantu abaningi abayifinyelela imali yakwamanye amazwe onjengokuthi abantu abaningi basebehlile ukuthi bathenge kodwa laba abalayo sebayathenga ezitolo. Yikho nje okuluhlupho ukuthi nxa wena imali yakhona ungayitholi kutho ukuthi wena usenkingeni ukuthi uthole ukudla. Kodwa amanye amabhondi bayawathatha abantu kodwa amanye lama-$2 abayayala sikatholi-ke ukuthi kanti vele imbangela ukuthi ama-2 bond ayaliwe yikwini akula muntu osekucakisile khona lokho. Kodwa nje mbona ngathiwa nxa yokuthi imali esebenzayo yakuleli zwe kumele abantu bayivume phela anti imali yakuleleli why abantu beyala angikuzwisisi mina kahle kahle ukuthi yindaba ngabantu nxa abagangileyo nje abafuna ukuthi behlukumeza abantu kodwa empeleni ukuthi nxa sikhangele ezitolo izitolo sezithatha imali yakwamanye amazwe njalo futhi lamabhondi kodwa izitolo ezincane lezi ezisemkotweni langaphi langaphi abanye bangikhona baya besithi abathathi ama-$2 but ngiye ngabona namhlanje kwenye isitolo bethatha ama-$2 nje bethenga kodwa kwezindawo besala. Emabhanga siloko sibona indwendwe abantu befolele imali lokhu ihlupha sibili. Kuye waphuma imbiko yokuthi amabhange amanye kade ngalayo kumalanga nje amabili wamathatha edlulile kade bengadingekho imali kade ngade lingekho ibond.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi baningi kakhulu osomabhizimusi abangamukeli ama-bond notes.
Osomabhizimusi abaningi koBulawayo lezabelo ezigqagqela uBulawayo besebelo mkhubo wokuthi bayala ukwamukela ikakhulu ama-2 bond lama-5 bond. Njalo sakukhuthaza ukuthi yona leyo imali abayiphikayo abangayifuniyo bazabe sebeyifisa ngoba ilizwe lakithi siyakwazi ukuthi yiyo imali esebenzayo ama-ZimDollar lama-bond kusebenza kundawonye. Njalo abaningi kukhanya basebenzwe ihungahunga lokuthi izisebenzi zikahulumende ziphiwe ama-$75 lawana ama-US dollar allowances awe-COVID. Basebecabanga ukuthi mhlawumbe izisebenzi zikahulumende zizayibamba leyo mali ngezandla. Sabacebisa njalo ukuthi hayi imali leyo izisebenzi zikahulumende zizayithola iyimali nje esemoyeni esemakhadini kumbe mhlawumbe uhulumende ayikhonvethe vele ayenze ama-bond. So ngokunjalo-ke abaningi abantu bebesehluleka ukuthenga besebenzisa ama-bond la ikakhulu ama-$2 lama-$5. Kodwa kathesi abanye sebeqalisa ukwamukela ngoba singakunanzela ilizwe lakithi livele kalila mali. Lingela mali linjalo imali ekhona abantu isisindo sayo kabasithembi ngakunjalo abantu sebeprefer ukuthi basebenzise ama-US dollar lama-rand kodwa ke siphinda sikucabanga ukuthi abantu bakithi bavele bahola wona amabhondi lawa bamazimdola.
Isikhulumeli samapolisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba leHerald ukuthi amapolisa azaqhubeka ebopha abangafuni ukwamukela amabhondi notes.